ngivumelana laye umnumzana uJoe Biden ma ekhuluma ngomuntu Desmond Tutu ukuthi ngumuntu obephitheka kakhulu ngamalungelo oluntu, njalo nguye umuntu ozwakale isikhathi esiningi ehamba ekhankasela ukuthi iSouth Africa ithole uzivuse, njalo ekhankasela ukuthi amabhunu ayiwona adincindezela abantu izolo. I-America lamanye amazwe abesekelana lamabhunu bezama ukuthi befake amandla wonke ukuthi amabhunu lawa ekele umbuso wabo chuku, umbuso wabo okuncindezela abantu abamnyama. Uzakhumbula ukuthi uDesmond Tutu ngumuntu obekade enenhliziyo yoxolo kakhulu. Ukhumbule imisebenzi yakhe ayenzileyo ku-Truth and Reconciliation Commission eyiyona eyadala ukuthi kukhunyelwane umlotha phakathi kwamabhunu laye wonke ubuntu eSouth Africa obekade encindezele kakhulu abantu abansundu. So-ke ngivumelana laye uJoe Biden ukuthi uDesmond Tutu ubambe iqhaza ngendlela enhle, indlela edala ukuthi bemzwisise njalo bekubone kufanele njenge-America ukuthi iSouth Africa beyifakele izijeziso ukuthi ilunge, ivumele uluntu ukuthi lube khona, ivumele abantu abansundu ukuthi lawo bebe lamalungelo abo agcweleyo. Sithi-ke ngalawo kahambe ngokuthula ubaba uDesmond Tutu.
Yebo, uBiden uthi uThuthu nguye owenza uhulumende weMelika waguqula indlela ayibona ngayo uhulumende wabancindezeli kwele South Africa. Ungathini nxa sikhangela eMelika lamhlanje ukuthi abanye abantu abansundu balokhe bekhala ngokuthi bayancindezelwa?
Siyazi impela ukuthi iAmerica ivele indaba yokubandlulula usundu, akusinto ukuthi siyayiphumputha ukuthi into esicabangelayo. Uzakhumbula ukuthi akunsuku ngaki zidluleyo omunye umama owayelipholisa wadubula umuntu omnyama at close range, wamdubula wafa esithi yena ubecabanga ukuthi usebenzise i-taser gun. Kambe shwa i-taser gun and the loaded gun yizinto ukuthi ungehluleka ukuthi nxa ulipholisa ubone umahluko. Uyedonsa i-trigger sibili, udubula uzitshela ukuthi wena udonsa i-trigger ye-taser. Yinto eyenzakeleyo yona leyo nkomo, okutshengisela sobala ukuthi hayi i-America isasekhatshana kakhulu ukuthi icede indaba yokubandlulula abantu abansundu. So i-America nkomo kulobunzima obukhulu kakhulu, ayisiyo yodwa nkomo, iyafana cathu le-Britain nje. Okwalapha nje ukuthi kunganeno ngoba akufani ekuthini abantu bebe bebulawa nje mahlayana ngamapholisa njengalokho okwenzakala kini ngapho. Kodwa-ke uDesmond Tutu imbali yakhe ayichiyayo kulomhlaba ngoxolo lokuthi amalungelo abantu kumele ukuthi ahlonitshwe, kumele ukuthi umuntu wonke azizwe ekhululekile lapha khona, kungabi lomuntu ozabandlululwa. Yiyo imbali kamuyi uDesmond Tutu ayichiyayo kulomhlaba.